izakamuzi inkosenkulu aziphathikanga neze ngoba singacabanga kuhle kungekudalanga abantu bebekhala ngendawo zabo kade bezisuthinele plazi ma usiza ematobhu usuke kobulawayo usiza ngapha sisasebenzisa umgaqo kaSmith ukubonisa kahle ukuthi i-development ngapha ayikho so plazi into ezinjengeground zayenzakala khona ngapha abantu babuhlungu sibili ukuthi well ma umongameli ezocelebrate into efana naleyo kodwa abantu basasebuhlungu kubuhlungu kakhulu ezakhamuzini
manje lapho osekuthiwa khona yikho osekuzayenziwa khona umbuthano lo lithini ngayo indawo yakhona ayikho kachana yini lalapho kade lingafuni khona ukuthi yenzakale
kosenkulu uvele thina esingakufuniyo kusemadobo ngoba abantu siyakhala akula muntu sokwavuma ukuthi yena ovuma i-responsibility yokubulala ukuthi abantu babulawa nguye abantu basebuhlungu akekho umuntu ozinikeleyo ukuthi athobe amanxeba abantu bakithi sikhuluma nje into enjengemsebenzi ebantwini bakithi bemathebeleleni lapha ithathwa ngabantu basesitshonisi okuzwisa ubuhlungu kakhulu okuthi kutho ukuthi uhulumende ngokwakhe akazimiselanga ukuthi axole o akhulumisane ngendlela eyiyo labantu bemathebeleleni ukuze kutholiswane ngale sidaba lolwenzakalayo lobuhlungu kangaka
manje ubona ungani abantu bazahamba yini ngobuningi ukuyadla inyama lamakhekhe khonale
baba kunalabo vele abangozisu zabo abangena emaphathini bevele bengena ngezisu bengangeni ngokuthi bafuna ukuletha impucuko noma i-development ebantwini yibo abazahamba nabo kodwa abaningi angiboni behamba nkosi ngenxa yokuthi abantu bayakhala abantu bazobuhlungu abantu baphila nzima ngoba esikubonayo lapha ibuhlukunyezwa ngamapholisa ibuhlukunyezwa ngabantu abavela kwezindawo bezohlukumeza endaweni yakithi kodwa kungabantu okumele ukuthi ngabe bazosilethela i-service deliver kodwa sibona sihlukunyezwa angiboni abantu behamba nkosi ngoba ayikho into esingayicelebrata thina since independence akukho kuhle endaweni yakithi.